Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 4 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yesinkwa isikhweziwe njalo ngoba abasiphekayo besithi intengo yeflower lokunye abapheka ngakho isiqongile.
Umuntu esisebenza laye kakhulu uba kuhlamba ubekwazi ukuhlonipha umuntu, noma unesikhundla esincane kumbe unesikhundla esikhulu ubekwazi ukuhlonipha.
Induna yeGaranyemba eGwanda uMhlamba ubekwa emzini wakhe eNtephe kule nkuthazo yokuthi abaselokazi bezinduna kumele banekekelwe nguhulumende.
Okusokusele ukubana sikwenze ukubana siyenze i-appeal siphikisana lesinqumo lesi.
Amagqwetha amela enye yenkokheli lamalunga ebandla le-MRP abagqwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka emibili lengxenye bakhweza isicelo emthethwandaba ophakemeyo ukuthi wesule lesi sigwebo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intengo yesinkwa isikhweziwe njalo ngoba abasiphekayo besithi intengo yeflower lokunye abapheka ngakho sokuqongile. Inhlanganiso yabapheka isinkwa ithi intengo le entsha izaqala kusasa. Ilofu lesinkwa elilodwa selizathengwa ngedola leMelika elilodwa elilamasenti ayi-9.2 i-$1.08. Kuthi ngama RTGS sokungama dola angamakhulu amane $453 ilofu ngayinye. Induna yeGaranyemba uMhlamba elokuzalwa engumnumzana Dennis Ndlovu ubikiwe namhlanje emzini wakhe eCausway eNtephe lapho izikhulumi ezikhuthaze uhulumende ukuthi anekekele abafelokazi bezinduna. UMhlamba ubhubhele esibhedlela sakoBulawayo singaqanjwanga ngomgqibelo kuviki edluleyo ngemva kokugula okwesikhatshana. Lokhu kulandela ukubhubha kwenye njalo induna yesigaba seMandebeleni uChief Madikwa Welupane obikwe ngeviki edluleyo ngemva kokubhubha engozini yemota. Intatheli zindaba yethu Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
UMhlamba wathotshulwa yingwe ngomnyaka 1947 njalo wagcotshwa ukuba induna yeGaranyemba ngomnyaka ka-2010 utshe umkakhe labantwana abambalwa. Ukansila kaward 14 esengezane mnumzana Phineas Maphosa uthi urhulumente kumele asungule inhlelo zokuphathisa abafelokazi bezinduna ukuze bengasali bedubeka lapho bethe batshiwa ngomkabo.
Kunenjalini abafana bedulakale ngayo ngcono ukuze basuthuzeke phela. Sengiyakhumbula ukuthi o ikhosi lami enganishezalo sahlezi ngangisaphila kuhle ngangingathi tiye ngathi angisayiboni. Yet ikhosi lelo was part of that tale which is still existing to that. Ngiyaphela.
La mazwi agcizelele induna uMbiko Masuku wematshetsheni othi laye abafelokazi bezinduna kumele banakekelwe.
Ukuthi abakhokheli bomdabu laba abadala labeli bakhanyekeyo babuya phambi kwenu begqokile bedlile besmart bejeziswe ngomama babachiye emakhaya. Akungashi kube mnyama ngokuphela nizokwanoba behambi umama kaSolomo njalo.
Usobhuku umnumzana Zefania Ubane uchaze umuyi njengomuntu obenenhlonipho.
Thina njengomasobhuku abakuMhlamba silahlekele kakhulu ngumuntu esesebenza laye kakhulu. UbakuMhlamba ubekwazi ukuhlonipha umuntu noma unesikhundla esincane kumbe unesikhundla esikhulu ubekwazi ukuhlonipha. Ubefikeka UbakuMhlamba sibe sisiza kuye lapho emhlanganweni sizizwe sithakanyiswe sibili. Aya ama-projects
sisebenza silaye, sisebenza kuhle kakhulu.
Umphathi ntambo ezenzakala ezansi semandebeleni mnumzana Bednico Ncube uthi badabukile ngokukhothama kukaNhlamba.
Ladies and gentlemen, we are here gathered with a sad heart following the untimely departure of
sibuthene lapha kulandela ukuhamba kukababa uNhlamba okuyinto esithinte kabanzi. Sithanda ukubana nginxuse wonke umuntu olapha ukubana alandele ezinyaweni zikababa uthi
omnumzana July Moyo ongumphathi ntambo ezabelo obemele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ududuze umndeni wakoNhlamba.
Mwana wamasisi ndinoti mai masiwa nababa masiwa nemhuri rambai makasimba rambai muchichengeta umambo hwagara huri mumba yokwaNhlamba.
Ndinomusa kakhulu mama umsebenzi ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ngendlela eqondileyo.
Induna yebubi umnumzana Mthane Khumalo ukhuthaza amajawondo ukuthi engagxeda imuli yakoNhlamba ekukhetheni ozangena esikhundleni.
Asingabi yinto esenza ukuthi abemuli yalomele athathe seze baxokozele. Akube yinto nje ehamba njengoba kuvele kwejayekile ngesintu sakuyonaleyo ndawo ukuthi manje kwedlulele umuntu ongenayo muzo.
Ngomnyaka ka-2016 uNhlamba wathi ilizwe leZimbabwe alisoze liphumelele kungela mnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ayemncoma esithi ungumkhokheli oqotho. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisekhozwe yentebe ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kolunye udaba olufanayo, umlobi wengwalo zesiNdebele obelodumo u-Isaac Mpofu obhubhe izolo kobulawayo eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwemunye 90 ukhunjulwa ngabaningi njengomuntu owayelesifiso sokuthuthukisa ulimi lwesiNdebele lamasiko kaZulu wesigaba semaNdebeleni jikelele. Umpofu waloba ingwalo ezimbalwa ezigoqela ezithi akusoka lingelasici, ulimi lwesiNdebele, wangithembisa lami, lezinye njalo ingwalo. Umuyi wayelikholwa elipheleleyo lesonto ye-Brethren in Christ njalo wake waba ngumbalisi waze waba ngumphathisikolo waphetha esenguye umaqhuzu kugatsha lwezemfundo. Umpofu lomkakhe uMamoyo laye osowabhubhayo bebelabantwana abathathu, indodana uNkanyiso lamadodakazi uNtokozo loNokuthula. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini njalo ngaphi. Sizalethulela imbali yakhe ngokugcweleyo ngomvulo ekuseni. Amagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithoba kalolunye awetheswa ukuhlala iminyaka awagwetshelwa ukuhlala iminyaka efika emithathu entilongweni athi aseqalisile amalungiselelo okuphikisa lesisinqumo emthethwandaba ophakemeyo iviki ezayo ingakapheli. Umanti wakobulawayo umnumzana Dawenga Sengesta ugwebe abayisikhombisa ukuthi bahlale intilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33, kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Ngecala abaletheswayo elokubangela udlakela ngomnyaka odluleyo enkambeni yeCentral kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe legqwetha labo umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
ngithole ithuba lokuxoxa labasolwa sebephiwe isigwebo sabo, batsho ukubana hayi abasuthiseki nge-conviction. Ma ngisithi conviction ngisho ukubana bafumanwe belecala, abavumelani lakho, batsho ukuthi hayi lesigwebo laso abasamuke. So yingakho-ke thina njengamagqwetha sisebenza ama-instruction. Okusokusele ukubana sikwenze ukubana siyenze i-appeal, siphikisana lesinqumo lesi. Sikhangelela ukuthi i-appeal leyo siyifayile iviki le ingakapheli, ngoba ma i-appeal ingakafayelwa kukhona okunye okufanele kwenziwe. Njengokubana umantshi ma kusenzwa ama-proceedings uyabe ebhala ngesandla, so okokuqala kuyakufanele ukubana siyenze i-record ithayitshwe, okuthiwa i-transcription ngesilungu, ukwenzela ukubana silungiselele kahle i-appeal. Sibona ngathi hayi isicelo sethu sokubana si-appeal-e sizakwamukelwa yi-High Court.
Njengengcwethi kwezemthetho, ungathi kuvamile yini ukuthi nxa umuntu eke wakhululwa ngesibambiso sebail aphinde abuyiselwe njalo? Kukanti liqiniso ukuthi akubanga le sicelo sokuthi i-bail yabo ibe revoked ngesiNgisi, njalo lingathi baphethwe ngomthetho yini, kumbe kukhona elibona kuchaya amanzi ngalolu daba njengokutsho kwabo nxa bebhala lapha ebulenjini?
Emthethweni kukhona ukuthi umuntu nxa ephiwe i-bail, ephiwe i-bail kunjalo uyiphiwa ama-conditions okuthi awalandele. Ma engasawalandelanga yikho-ke i-bail erivokwa khona. Kodwa nxa sesikhangele kulolu daba esiluphetheyo, mina njengomunye wamagqwetha abo ngibasiza ngilo munye umnumzana uPrince Bujedule, asizange sike sihlangene lakho ukuthi kuthiwe i-bail yabo irivokiwe. Lokhu akuqondanga. I-bail yabo kayizange irivokwe, icala labo lithethiwe laze layakhutshwa. Nje kuphela okwenze bavalelwa yikuthi ubana umanje wafumane belecala wase bagweya. Akuqondanga ukuthi baqala bagwetshelwa i-community service. Okwenzakalayo yilokhu, ma umuntu engakagwetshwa kuqala kwenziwe okuthiwe yi-community service assessment. Lokho kusitsho ukuthi kuqala kukhangelwe munye ngamunye ukuthi uyakhwalifaya na ukuthi eyenze i-community service. So labo abayenza leyo assessment bese behambisa-ke i-recommendation yabo, ingathi i-report kumanje, angithi umanje esebona yini ukuthi angavumelana laleyo recommendation elethiweyo ngabantu be-community service. So yikho-ke lokho okwayenzakalayo ngolwesine singena emthethwandaba, abasolwa labo babesenziwa i-community service assessment, yona le engikhuluma ngayo. Ababili baphiwe 36 months ngesizathu sokuthi bebela ma previous convictions, okusho ukuthi begwetshiwe lapha ababegwetshwe khona kuqala. Kwakulenga ezinye i-3 months on i-condition yokuthi bengadali amacala afana lawona lawo akade bewayetheswa. So yingakho-ke bele 36 months, so bangezelelwe i-3 months ngesizathu sonesi. Then laba abanye ababangela amanye amacala ababewadalile ngemva bathole isigwebo se-33 months.
Alo-ke ngumnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, igqwetha elimela amalunga eMthwakazi Republic Party, obexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso epha imvumo yokusakaza e-Broadcasting Authority of Zimbabwe, iBuzz, isikhweze imali ebhadalwa kulinhlanganiso yokusakaza esiza kuba ngamadola elemelika hatshi ama-RTGS. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Izolo ntambama inhlanganiso ye-Buzz yethulela umbiko encwadini kahulumende ekwethula iziqondiso zakhe e-Government Gazette, okutsho ukuthi sokungumthetho ukuthi abemsakazo babhadale ngedola lemelika. Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umnumzana Jerry Zinkwevu uthi imali leyi kayihambelani lomnotho welizwe.
Sikhangele izigaba le msakazo engelamali, umkonomi ovele usuncweba kuyancindezela intuthuko yama-community radio ekusukumeni kwayo. Ngibona ngani ngakuqhubekile nje kungama-RTGS wona lawo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Zenzo Ncube owayebayethe FM, yona esebenza esiqintini sematobo esabelweni semathebeleni South.
Indleko ezifunwa yi-community radio stations ukuthi kwanise ukusakaza ziphezulu kakhulu. njengesilinganiso over a 10 year period i community radio station kumele ibhadale uhulumende imali engange $8,000 kungama regulatory fees imali ebhadalwa inhlanganiso ye broadcasting authority of Zimbabwe esebenza ngaphansi kwahulumende eyiyoyinika ama license kube njalo kulama frequency fees imali ezibhadalwa mbonengani le transmedia ngoba yiyora nama frequencies lawo
umnumzana Paito Ndlovu owethi wasumbuka community radio ebinga uthi kumele uhulumende akangelisise lolu daba
thina njengenhlanganiso yeradio ethu asumbuka lapha ebhinga sithi kuzaba nzima kakhulu ukuthi sikhwanise naleyo i-US ukuthi sibhadale ngayo ngoba ama-community radio station lawa afandingwa ngama-communities ama-community asoze ayithole i-US
umthetho we-Broadcasting Services Act awuvumeli imisakazo yezigaba ukuthola imali kwamanye amazwe usithi lokhu uyenzakala imisakazo le ingagcina izingenelwa umsebenzi wayo ngabantu bakwamanye amazwe imelithi 27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
izakhamizi zemaphandleni ezansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuthi zigxile kakhulu kunhlelo zokulima ngokuthelelezela njalo zifuye imbuzi ukuze zilwisane lokuguquka komumo womkhathi. Linkuthazo ivela lapho kusungulwa ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga ngabe Edward Ndlovu Memorial Trust. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umnumzana Andrew Spanda ingcweti kwezentuthuko uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zemaphandleni zithathele phezulu inhlelo zokulima ngokuthelezela lokufuya imbuzi ukuze ziziphilise nangesikhathi sendlala. Ekhuluma esegoholi kuward 17 kanye nakuward 15 esilonga lapho kuzungulwa ngokusemthethweni izikotho zesola kuviki edluleyo, umnumzana Spanda uthi inhlelo zokulima ngokuthelezela sizanqanda ukuguquka komkhathi.
Silwisana lokuguquka kwezomkhathi. I-climate change nayisiza ibhidliza into esizaziyo esizejwayeleyo. Ibhidliza amadlelo, ibhidliza amasimu, kwesikhathi kuba lesomiso kunganizulu, kwesikhathi izulu libe linengi kakhulu ledlule leli esifisa ukuba sibe lalo.
Unkosikazi Sibangelizwe Mlilo ongumgcini sihlalo weqembu lesifisa impilo enhle eGohole kuward 17 eGwanda South uthi ngaphandle kokulima ukudla kwabo balima njalo ukudla kwembuzi ukuze zingafi ngesikhathi sendlala.
Sithe ukuba ne-Edward sesinengadi sibile enkulu. Ingadi le siyalima ifoda yokufida. Njalo le masimini ethu thina siyalima ivelvethi yesesifida ngayo.
Unkosikazi Sibongile Dube, umgcini sihlalo weqembu le-Amukelanga esilonga uward 15 eGwanda South elifuya imbuzi njalo lilima ngenjini esebenzisa amafutha ezimota.
Konke kwaba yi-82,280 esayisebenzisa kuprojekthi sisasebenzisa ijenareta. Okwakathesi siyaziphela sithi phambili nge-Edward ngoba khathesi sesikhonke upressa on off.
Umkhondisi we-Edward Ndlovu Memorial Trust, unkosikazi Vivian Moyo, uthi baqonqosela lawa maqembu ukuthi alime lokudla kwembuzi ukuze zingabulawa indlala lapho izulu lingananga kahle.
Amaqembu lawa sinanzelela ukuthi kumele asincedise ukuthi babe le ngadi ayikhona ezembhida yabo kuphela, akube le mbhida kumbe izilimo zembuzi.
Umqoqo wenhlelo ze-Edward Ndlovu Memorial Trust, umnumzana Michael Molo, uthi inhlelo zabo zigxile kakhulu ekufuyeni imbuzi ngoba zingahluphi ukufuya.
Khathesi singathinga sesifuya inkomo, amadama yathi izifula ziyathi izulu kalini kuhle, kodwa imbuzi yazinathelwa ngamanzi 3 liters ikholiwe, izidlele ameva imlaladwayi, izidlele utshani njalo njalo ibisuthani.
Ukuguquka komumo omkhathi kubangele ukungani kuhle kwezulu okudala ukuthi iningi lezakhamizi lingavuni lutho emasimini. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesilonga eGwanda South ngu-Albert Ncube.
لا lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le CCC esigabeni seMathebeleland South.
Msakazi, thina njengebandla le CCC lapha eMathebeleland South silohlelo lokukhuthaza lokuncedisa ikakhulu ntanga ukuba bayibhalisela ukuvota. Lolu hlelo solusenze sananzelela ukuba ontanga abaningi ngababhalisi ukuvota nje ngoba kabalazithupha. Sase singena ehleleni lokuba sincedisane labo labo abangelazithupha ukuba bathole izithupho ukuze banelise ukubhalisa ukuvota. So luhlelo silenza mhlawumbe phose ama-districts wonke, ama-constituencies wonke wongu-13 lapha eMathebeleland South.
Kahle kahle injongo yenu ngeyani?
Into eyenzakala msakazi kuba ngezindawo ubukhokheli bethu kuyaqoqa ontanga laba abangabhalisanga ukuvota lalabo abangelazithupha sibe sisibancedisa nge-transport ukuthi sibathwale sibase endaweni isenta eseduzane lapho abangathola khona usizo lokuba bathole izithupha njalo bathole ama-ofisi ezekhi ukuba babhalisele ukuvota. So ikakhulu yiyo umsebenzi esilawo ngoba injongo yethu kuba sibhalise abantu abaningi kakhulu ukuze sinqobe ukhetho lolu luzayo. Ikakhulu ontanga iyo ivele injongo yethu, iyo ivele i-priority yethu esikhangeleyo. So sesinanzeli ukuba iningi labo kabala zithupha ngenye indlela ethusayo.
Ngokubona kwenu baningi okunganani abantu abangelazithupha njalo kubangelwa yini ukuthi bengelazo lezo zithupha?
Inani elikhona liyesabeka msakazi lathi kube into esethusileyo kube into esivula amehlo ukuba besisazi ukuba abantu beZimbabwe bakhona abathize abangelazithupha kodwa besingananzeleli ukuba inamba yabo inkulu okungani. Liyesabeka inani lakhona msakazi ukuba abantu kakhulu abesiNdebeleni ngoba masiqatha nisa labanye abasuka kwezindawo ezingasoze esiNdebeleni siyabona ukuthi hayi bakhona lapha lalaphana abangelazithupha kodwa kithi lapha eMathebeleland South kithi lapha kweleMandebeleni inani lakhona liyesabeka okusinika umqondo ukuba lento asonto nje yinto eyenziwe ngabomo yinto eyenziwe ukuba kungcindezele umuntu wesiNdebeleni asokuthi nje impazamo beliphutha yinto evele isehlelweni evele ile injongo yokuba yenzelwani yikho esisakudingisisa sisakucwayisisa ukuthi kungani abantwana besiNdebeleni bencishwa izithupha kusenzwa kube nzima kakhulu ukudlula umntwana osuka kwenye indawo ukuba athole izithupha kungani osuka ngapha lelo thuba engaliphiwa ngendlela abanye labo bantwana abasuka kwezindawo baphiwa ithuba lokuba umuntu uvele iminyaka uthi efika iminyaka engu-16 kuvele kube lula kuye ukubathola izithupha kodwa wangapha wesiNdebeleni sibuye futhi sazi le mbali iyesedlula kiyo thina njengabantu besiNdebeleni lapho kuba sidlule phakathi kobunzima obunganani sincindezelwa nguhulumende kanganani sincindezelwa ngesikhathi se-ground bebulala abazali babantwana labo. So abantwana abaningi abazithupha abaningi okunye okumangalisayo okokuthi kuyasidida sibile ingqondo ukuba kade kuvele kwenzakalayo ngoba umntwana olomzali ongelasithupha laye kuzaba nzima ukuba athole isithupha ngoba umzali wakhe vele engelasithupha. I-cycle kumbe ukwenzakala kho lokhu kuyaqhubeka kusiya phambili ngendlela esethusayo. Ngakho sikhuthaza thina njengebandla le-CCC lapha eMathebeleland South ukuba uhulumende ayenzele into ibe yi-national topic ibe yi-subject akhuluma ngayo abakhuluma ngayo even le-parliamente. Sikhuthaze kakhulu ama-members ethu amalunga ethu e-parliamente ayebandla lethu ukuba indaba le basike bayenze ibe yindaba ukuxoxwa ngayo e-parliamente ibe yindaba esegoodwill ukuba kuphiwe special attention to abantwana beMathebeleland abangelazithupha ukuze uhulumende akwenze kube ngumlando wakhe kuba linto ayilungisise. Ngensuku ezidluleyo umkhokheli wezanu PF Mnangagwa uke wakhuluma ethembisa ukuba hayi ukuthatha kwezithupha ukuthatha kwama birth certificate kuzaba yinto elula nje waze kumbe wahlekisa ethi hayi uzathi ma ufike ofisini la nxa ungakaphenduli ukuthi isibongo sakho ngesakobani ukuze ubhalele isibongo usuphiwe izama ukuchaza ukuthi kuzabe sekuyinto elilokunganani ukuthatha isithupha lokuthatha ama birth certificate kodwa esikubona kusenzakala ground ayisikho lokhu umongameli welizwe akuthembisayo. So thina njengebandla sesikufaka umlando uhulumende ukuba akazama ukuthi adile indaba le azama ukuthi indaba le abe indaba esegudwini. Kubi kakhulu msakazi ngoba unanzele kuba iningi labantu bakithi lapha eMathebeleland South ngenxa yomumo okhona elizweni, umuntu uthenga afunda mhlawumbe athi kwesekuwo grade 7 asuke ayegoli ayesebenza egoli agcine mhlawumbe esikhulela khonale sizayela khonale abe labantwana ekhonale. Abantu abakhe bazathi mase bebuya futhi ekhaya labo kube nzima futhi kuba njengoba bevele ngelasithupha laye umntwana asithole isithupha.
Lo ke bekungumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshonye lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesikhathelane labesifazane lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Memory Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla emazweni womabili lokuthi kubathinta njani njengoba kuyibo abagcine abazali abantwana lezihlobo ekhaya.
Ukuphukile kakhulu emalangeni wona la mina namuhla bangizibuza nje ukuthi kwenzakaleni. Ngiyabona i-two liters ye cooking oil for example kuye-January, February I think ibikubo 40 rand, 50 rand khona lapho, but manje isikubo 150. But i-personal experience yami uyathola ukuthi into right now uma sikhuluma kanjani ukuthi into zikhuphukile, but uthola ukuthi emsebenzini i-salary ayikhuphukanga or ma ikhuphukile maybe ikhuphuke ngabo 500 rand or ngo 300 rand, into ezinjalo.
Siyananzelela ukuthi abekhaya bathembelina ukuthi libaphathise lokho elisenelisa ukuphathisa abekhaya.
Ukuphathisa lokho engikuphathisa because at end of the day uyabungana choice ukuthi ungayenzani. Abadala abangezake bese ngendlala bona senza khona lokho okuncane okwenzayo, so ngiyabona kungcono ukuthi ngisacrifice at least bangathola ama-basics kuphela, okunye lokhu sizophela sibone. Akusafani lakudala, but uyabungela choice futhi ukuthi vele ungayenzani.
Manje okusuka kuchiphe kuyini ukuthi umuntu athumele impahla kumbe imali?
Mina ngithumele imali because ungathumela imali sometimes uyathola ukuthi vele bona maybe banezikweleti zabo ngale or banezinye izidingo zabo abazifunayo ezifuna imali, uthola ukuthi inyanga iphakathi sebekhompleyina ngendlala futhi. So what I do is kulama online shopping stores or laba ababiza ama-runners, ngiyaplace i-order yami kibo ngilapha, ngibanikeza i-grocery list yami, bangitshela ukuthi izongikhosta imali engaka including ama-service fees wabo, ngibabhadala imali leyo and then ibona ekhaya sebehamba sebesiya collector kwi-grocery. Ngithumela ma kuyimali maybe mase kuyimali ye-school fees or imali yamaphilisi kulo muntu ogulayo or umama yagula or baba yagula or abantwana bayagula, yilapho engithumela khona imali. Otherwise isikhathi esiningi vele uhamba kwi-grocery, bona bayamukela sokuyi-grocery.
Ye, ama-runners bachiphile okwedlula omalayitsha kumbe sokulunyawo olutsha lokuthumela?
Mina ngibona kungcono sometimes omalayitsha ngoba angithi bayabekwazi ukuthi vele asilachoice ekhaya kumele uthumele, so imali eningi kakhulu. And then mase ukompare lama-runners, ama-runners kungcono ngoba already babe besekhaya, ma into yabo beyidurisile maybe bayidurise nge-extra 5 rand or extra 10 rand or extra 20 rand, but at the end of the day mina ngibabona besiba cheapa ukudlula omalayitsha. I-business yakhe is registered ngaye-South Africa, ngimfakela imali yakhe ku-akhawunti ngapha, yena uyathatha i-grocery list yami ayipakishe izinto engabe ngithe ngiyazifuna because omama basemakhaya ngale maphandleni abese siyazifaka emabhasini kibo, amabhasi la aya kubo mama emaphandleni.
Ye, kwenza kube lula lako ukuthi ungahambi usiyathenga impahla usiyalayitshisa ubhadalisa lokhu nalo.
So it's very convenient.
Ngizwe usithi she is kungabe kungumuntu wesifazane yini ukuthi ukuthi laba abesifazana sokubanika ama business.
Mina umuntu engizokwenza la umuntu wesifazane.
Incala icedisa abekhaya liyalandela konke okwenzakalayo yini liyayiswa lokuthi ama school fees asekhwelile.
So ma ingafundani enyuzini or ngamameli news or ngabala online.
Hayi isikhathi kasavumi kuba sisonke siyabonga sithandekile. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngomvulo ekufeni.